besinethemba elokuthi umhlangano lowo bekhona besilethemba lokuthi kuzaphuma lento ebambekayo. Kade silokudana kakhulu ukuthi sibili ominister babuyile, sibili honorable Minister Paul Mavima to Babu Mathema and other senior government officials. Kodwa bebuya nje bebezilengisela izandla, bebengela any position paper. Thina njengama-unions, sonke ama-unions ayisishiyangalombili senelisile ukukhuluma ilizwi elilodwa, njalo sabaqhubela eyethu i-position paper. Njalo ama-minister athe eyamukela i-position paper yethu bathe bona sebezayithatha bahambe layo ku-cabinet for further discussions. Engingakutsho sibili ukuthi akula progress ephumileyo from this meeting. That's why thina njenge-Progressive Teachers Union besithi thina basichithele isikhathi ngomhlangano lo, ngoba akula lutho vele olubambekayo esingathi kuphutshile kule meeting. And uyadanisa othisha vele badanile kakhulu, ngoba besikhangelele ukuthi uhulumende phezu kokuthi bezwe izikhalazo zethu, besikhangelele ukuthi njengoba besibizile umeeting abantu labade belungiselele ukuhlangana lathi and babuye labo bele offer njengoba bezile ukuthi hayi ababalisi bakhalele umsebenzi, so besithi babuye labo besiphathele something.
Okwakhathesi ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka.
Ukukhalala umsebenzi vele kuyaphambili, kuyaqhubekela phambili. Ababalisi ababuyele ezikolo, njalo sifuna ukuxwayisa abazali abantwana ukuthi advice sifuna ukubanikela ukuthi bebekwazi ukuthi akusekho safe ukuthi abantwana bebe sezikolo ngapho utisha engekho. So thina ukubona kwethu abazali labo sekumele khathesi begcine abantwana babo ezindlini, ngoba ukubayekela bebelokhu bebahambise ezikolo thina singekho ave kuyingozi kakhulu. Kodwa above all iqiniso elikhona ukuthi otisha lokhu be-incapacitated. Asiyindawo indaba yethu ize ilunge.